abantu nje amazabo ukuthi ba sekise bona ukuthi bengenza ngono obekungeke ngikathenzayo. Kodwa ungakhohlwa mkhombi ukuthi phela umumuke wesikiwo kathesi kuningi okusihlupha okusihluphileyo kakhulu ibinizinti zabo-Russia labo-Ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha. Konke lapha siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi komumo onzima mkhombo ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjani khona kokuvelela ngaphandle. Kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina minister lo governor, Reserve Bank governor, babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona mkhombo i-corruption. Nxa besenza so umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo babhukuza esinye, nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mankunye amatsotsi amatsotsi la avula esinye amatsotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amasela akhona atabangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu. Laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke, abayibo bafuna umthuli ayehluleke okugoqela la ma-sanctions nalesho ayiwo esiphakathi kwawo. Kodwa kukhona ukuthi le corruption ivele ikhona, ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi corruption injani, ukhangelela kumadolobheni layo ko-Victoria Falls nani corruption iyodwa nkontombo. Akula kungcolile kodwa namadorobho wena la abanjwe yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule. Kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo, kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho?
Nkomo, yazi umongameli wabumba izakha wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni nawo. Kodwa-ke okumangalisayo Nkomo yokuthi abantu laba izakha kunye namakhothi upresident abaya yabambe sebafuqa ukuthi ngingenani laphana ngenani laphana banezenzela umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile bamele balume ngoba amazinyo bawathiwe